siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa, njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnangagwa ngodaba lwegugrawundi lokunye.
Ya, ngathi pasho kumenzeka kakhulu ngoba as I say, ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngempela ukuthi i-violence yabantu baseMpumalanga isaqhubeka, ngoba ungathi khangela indlela esaphatha ngayo singomama ngesikhathi segugrawundi. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo, abantu jikelele bakhala ngayo i-system yekansane ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ngathi amashona abasihlukumezayo kabafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona abantu vele abalowo moya omubi, ngoba ubungasuka uthathe umuntu o-fragile njengomuntu esifazana, into yokuqala umthaya yena ngendlela efana leyabobaba. Kufanele babe lozwelo phela lo muntu ongumama, besela futhi uthando lokunambelela nje ukuthi okay, umama lo sesimlimazile simhlukumezile, usengene phela esikhathini. Why not? Okay, bathumela abantu abanjengabomama ukuthi bamnakekele nje. So start phala.
Abesifazana abesindebeleni kumbe abakumthwakazi behluke njani kulabesifazana elizweni jikelele esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo?
Isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu bangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980. Kwabahambela kahle ezikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bebewathiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso, ubugqili lobo esiphakathi kwabo, into esisuka layo khatshana khangela even right from the time ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu, njalo ke sendlalele lathi ngathini ongakubiza njenge-red carpet. We really are fighting for that. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma ungithatha ukubheka abantu abafana nabomnyangagwa, i-crocodile tears, but we've given them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso azange vele wasinakekela. UMduru khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azange vele laye noma engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka eduze lathi asicabange nje langama-projekthi amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-address ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqinisweni lonke besingakaphiwa i-chance kangako, kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu. Okuhle kuthi u-vice president wethu umuntu wesimama uCrazy Angoluli, through her ama-crowds here and there ukuwa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi kufuze kube imanje. As long as kungela umama abambonayo eba-addressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazini ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama mphambi kwabo laphana ukhuluma isithini, ngibona sengathi yiyo nje into esilungiselela la ekuphathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.